Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo womhlaka 5 Inhlolanja 2018 nguFexet Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Ni labantu abaregistrayo lingabe liphansi emathebelelenti ngoba sithola ukuthi kulenani elikhulu kakhulu elabantu abangalama IDs lama birth certificate. And besesithi thina kambe kungabe kubangelwa kuyini, abanye bathi bona babengaboni kunecessary ukuthi bathathe ama birth certificate.
Ihlanganiso yezizimeleyo zithi uhulumende kumele aqondise imithetho elawula ezokhetho ukuze labasakhulayo babe lesifiso sokubhalisela ukuvota.
MDC kumele izinsizo ngoba ingekele ukuzwisisa kuselesikhathi ukhetho lungabuya abazaphinde bedliwe beqinise bekhalakhala besithi bona barojiwe.
UZulu useveze ukukhathazeka okukhulu ngokufuthelana langokulwisana kusebandleni le-MDCT phakathi kwalabo asebelungiselela ukuthatha ubukhokheli bebandla leli. Kuthi-ke leZimbabwe liphakathi kokulungiselela ukubuyela kumanyano wenhlanganiso yamazwe ake abuswa ngeleBrithani eye-Commonwealth. Zonke lezi ndaba lezinye elizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele aqondise imithetho elawula ezokhetho ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo njalo luhlonipheka. Lokhu kukhulunywe emhlanganeni wentathe lezindaba kobulawayo lamhlanje. Ngakho ke ubathabele Masuku obekhona laye usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ezigoqela Women's Institute for Leadership Development, iWILD, iHeal Zimbabwe Trust, iElections Resource Center, leZimbabwe Christian Alliance, zitshele umhlangano lantatheli izindaba ukuthi zwilisana lenhlupho eziningi ezidibana labantu lapho bebhalisela ukuvota. Inhlupho lezi zigoqela ukuswela incwadi ezifana lezithupha, ukwehluleka ukusebenza kuhle kwabantu beZimbabwe Electoral Commission kanye lokwethuselwa kwabo sebebhalisile. Umqondisi weWILD uNkosikazi Samukeliso Khumalo uthe inani labantu ababhalisela ukuvota emhlubulweni weMathebeleland liphansi ngenxa yokuthi iningi alilazi thupha lama birth certificate ethi njalo behluleka ukuthatha lezo zincwadi zokuzalwa ngoba abazali babulawa ngombhuqazwe. Uthe behluleka ukuthola incwadi ezitshengisa ukuthi abazali babhubha ngenxa yokuthi babebanjwa ngamandla ukuthi bethi babulawa ngumkhuhlane othile.
Besithi thina inani labantu abaregistrayo lingabe liphansi emathebelelenti ngoba sithola ukuthi kulenani elikhulu kakhulu elabantu abangalama IDs lama birth certificate. And besesithi thina kambe kungabe kubangelwa kuyini, abanye bathi bona babengaboni kunecessary ukuthi bathathe ama birth certificate. Abanye bakhona bathi bona abala izithupha ngenxa yokuthi abasakwanisanga ukuthi bathole ama death certificate yabazali babo ababulawa ngesikhathi se-ground. Abanye kwakumele baqamba amanga bathi bona izihlobo zabo zife ngemkhuhlane landlani wona nje babengazinikelanga ukuthi baqambe lawo manga. So as a result abala izingwalongwalo lezi ama IDs lama birth certificate.
UNkosikazi Khumalo ugcizelele wathi abasakhulayo bebengaphatheki kakhulu njalo bafuna ukufuqwa ukuthi baphatheke. Uthe abazi ukuthi sekusiya ekhethweni bazaphatheka na bengafuqwanga.
The youths sibona sengazathi ukuphatheka kwabo kule process bekungani bekuphansi, kodwa ke ngenhlelo kade sizenza njenge-CSO sibona ingani liqala ukukhuphuka. Abantwana ngani bafuna nje ukuthi bebe lokhu bephushwa and njalo kwenziwe ama-activities angani a-generator interest kibo. Ngingazi njalo ukuthi nxa sesiya kuma-elections bazabe lokhu be-interested yini, size ngenzani njengama-CSO ukuthi njalo baphatheke. Kodwa siyathaba ukuthi like ngakhangela kuma-concerts bebe-register and again singakhangela even i-age ka 18 to 35, according to e statistics as ezek kanye ngathi yilinani elabantu abaningi abaregistrile ikakhulu kuma emadorobheni. So sifuna ukuthi sibakhuthaze abesintwana ukuthi baphatheke not just in the DVR process but ukuya kuma elections, kodwa kuningi esingakwenza njengama civic society organizations ukuthi abesintwana labo baphatheke.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance uReverend Useni Sibanda usole amabandla ezokholo akhuthaza abantu ukuthi bengaphatheki enhlelweni zokhetho ethi lokhu kuthathela abantu amalungelo abo.
tudukese silale ukuthi akhona amanye amabandla afana na njengeJehovah's Witness abanqabela abantu babo ukuthi beregister ukuvota ngoba bona besithi lezi zinto zomhlaba akumele ngabantu bazingena kumele abantu balungisele kuyezulwini kuphela le imfundiso engalunganga njalo imfundiso eseceleni okwesibili esibesikwenza ukukhulumisana lamabandla amatsha la amakhulu akhokhelwa ngabantu laba abazibona ngamaprofets sibona beqakathekile kakhulu ukuthi siba sikhulumisane labo ngoba labo balabantu abaningi abalokhu bengatholi ilungelo lokuya register ukuvota sesikhulumisane labaningi abakobulawe labaseHarare sesilungiselele ukuthi siza kuya kibo lezek izek ikwanise ukufaka imitshina yayo abantu bathole ilungelo lokurejista.
Abenhlanganiso ye-ERC bona bathi ngaphandle kwenhlupho lezi okunye okuqakathekileyo ukuthi uhulumende alungisise imithetho ekhangela ezokhetho ukuze ukhetho lolu lube qotho. Njengenhlanganiso ezizimeleyo bathi kabajabuliswa ngokungasebenzi kuhle kwehofisi ka-Registrar General ethathisa izithupha ethi benza engani abafuni ukuthi abanye abantu babhalisele ukuvota ngokubaswelisa incwadi ezinjengezithupha kanye lezokuzala ezama-birth certificate. Ngokunjalo kuqakathekile ukuthi amahofisi wonke kahulumende alesabelo kwezokhetho asebenze elandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze kube lokhetho oluqotho. Khathesi uZulu umatasatasa ngokubhalisela ukuvota kuhlelo oluqala emhla ka 10 Zibandlela oluzagqitshwa mhla ka 8 Mhlolanja. UZulu uzenelisa ukuqhubeka ebhalisela ukuvota kuze kuye kumanxaso kusele insuku ezingamachumi lambili ukuthi kube lokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
UZulu useveze ukukhathazeka okukhulu ngokufuthelana langokulwisana okusebandleni le-MDCT phakathi kwalabo asebelungiselela ukuthatha ubukhokheli bebandla leli ngoba umnumzana Morgan Tsvangirai umkhokheli walo esephatheke kakubi ngumkhuhlane wemvukuzane. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu usele ethuke okwamagama njalo ikhathazekile ngokulwisana langokufuthelana lokhu ukuba kulakho ukudiliza umanyana we-MDC Alliance eyiyo indlela yodwa engasusa ibandla le-ZANU-PF embusweni. I-MDC Alliance igoqela amabandla aphikisayo abalisela ele-MDCT, ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube, ele-PDP ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, ele-Zimbabwe People First, ele-Transform Zimbabwe kanye nele-Maoti Christian Democratic Party. Kodwa sokuqhamuke ukungazisani kulo manyano kubangwa yikuba umnumzana Morgan Tsvangirai kakho elizweni usekwelatshweni umkhuhlane wemvukuzane kwele-South Africa. Leli bandla libikwa selidabuke phakathi kumacele omabili akhokhelelwa ngabasekeli bakamkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai abathi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mzuri. Osakhulayo oyisakhamizi seHarare umnumzana Webster Mzila uthi umanyano we-MDC Alliance kumele ulungisise ukulwisana lokhu isikhathi sesekhona ngoba ukhetho solusondele bengadliwa bebuyibele beqale ngokukhala bethi baqiliwe bona beziwonele.
MDC kumele izilungisise ngoba ingekele ukuzilungisisa kuselesikhathi ukhetho lungabuya bazaphinde bedliwe beqinise bekhalakhala besithi ye bona barojiwe kodwa esikubonayo ukuthi bona abazilungisisanga ngoba singakhayela eHarare East sibona ukuthi kulo bithi lelo kuzento obet kuthi bafuna ukuncintshisa ukhetho oluzayo so kutshengisa ukuthi abalungiselelanga ukuthi bame ukhetho oluzayo.
Omunye njalo osakhulayo waseHarare umnumzana Masha Ubwanya uthi ukulwisana lokhu kuzabehlisela amavoti kukhetho oluzayo njengoba sebedlalisa isikhathi belisana kodwa besazi ukuthi iZANU-PF abamelana layo kukhetho yona ayisela kulisana isiqoqana.
Ama-factional fights ku-MDC Alliance aza khuzela i-division yamavoti ngoba singakhangela iZANU-PF yona kathesi ayila ama-factions sokusele yona i-faction yela-cost esebusa iZANU-PF. Lapha njengoba nxa besithi baya kuma-elections i-MDC ihamba i-divided izatshengisa ku-the electorate uthi bona ngokwabo they are not considerate about the people, they are not for the people kodwa bona ngokwabo bagijimisa izikhundla.
umongameli webandla eliphikisayo eleZimbabwe Democratic Change ZDC umnumzana Josephat Mushekunze uthe ukulisana kweMDCT kutshengisa ukuba ibandla leli selize laphathwa ngamasela njalo yikho ukufa kwalo ngoba abantu bebelipha usekelo lwabo kodwa bona bezehlulekela.
Current condition of its leadership and
TMTC yavela yalahla lokhu yaye kumele khona because sesibona ke khathesi sebelela izikhundla abantu laba ngabantu abasebefuna ukuba ngomongameli ngenxa yokuphonga ufunga ubusa asibo bantu abafuna wabantu.
Ingcishi yezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthe ukulwisana uMDCT kungabangela ukubhidlika komanyano weMDC Alliance njengoba bona sebetshona belisana izikhundla bekhohla ukuthi iZANU-PF isilungisela ukhetho.
Indaba yama-faction engabe khona ephathini ebandleni leMDCT ngayingalungisiswanga kuhle kulakho ukubana kubangile uhlupho kakhulu nxa sikhangelane lokuthi kukhulunywa ngabo alliance kulakho ukubana kwenza ukuthi abantu behambe becazulule amavoti behlukanise amavoti abanye sebedonselale abanye bedonselale. So okuqakatheke kakhulu yikubana bengathi babe lokubambana angindubana bengene ku-alliance.
Umongameli we-MDCT umnumzana Tsvangirai usenamaviki esesibhedlela South Africa osokwengeze ingxabangxoza ebandleni yeli phakathi kwabalandeli bakaChamisa labakamdzuri. Okwakhathesi uChamisa nguye okhokhela umanyano we-MDC Alliance emele uTsvangirai. Umdzuri laye ngakwelinye icele ungosaphethe isikhundla sokhokhela i-MDCT emele. Omunye wabalandeli bakaTsvangirai unkosikazi Thokozani Khuphe ubikwa laye ubefuna ukubangisa ukukhokhelwa kodwa abazi ngokwenzakala kulelo bandla bathi usevume ukuncedisana labasakhulayo ukufaka uChamisa ukuthi alisane loMdzuri. Iningi labasekeli be-MDCT bathi ibandla leli sebulawa ngabantu asebengenise ubandlululo labanye abevele bezithandela amandla kodwa bengafunwa ngabantu. Imele Studio 7 seHarare nguGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ele Zimbabwe liphakathi kokulungiselela ukubuyela kumanyano wenhlanganiso yamazwe akabuswa ngeleBrithani eye Commonwealth. IZimbabwe yaphuma kuCommonwealth ngomnyaka ka-2003 isisephansi kombuso kowaye ngumongameli Robert Mugabe. Sokuqhamuke ingxabano phakathi leleBrithani ngokuhlukuluzwa kwabamhlophe ababese bekhitshwa emapulazini ngodlame. Iningi labantu lamukela ngemibono ehlukeneyo ngokubuyela kweZimbabwe kulomanyano. Umunye wabo kungudokotela Shepherd Mpofu, incwadi ecubungula izombusazwe engumqeqeshi njalo ekolejini leLimpopo University kwele South Africa.
Indaba le kumele siyikhangele endaweni ezimbili. Kulokuhle lokubi kokuthi iZimbabwe ibuyele kumanyano weCommonwealth. Ungakhangela izinto ezifana lama-scholarships ukuthi abantu base-Commonwealth bakwazi ukuthola izimali zokuyadadisha ema-university yase-England. Kuyinto enhle lokhu ikakhulu uma ukhangela umkhonomo weZimbabwe ongavumeli ukuthi abantu bathole imali zokuyadadisha. Imidlalo ye-Commonwealth mbona angani umhlaba anti sekubiza ukuthi yi-global village. So ma iZimbabwe ilapho emidlalweni ye-Commonwealth kusho ukuthi layo ikuleyo i-global village lathi siyabonakala siyaphatheka endabeni zemidlalo lehlanganisa amazwe amaningi athini. Njalo emboni mnankagobe ekhuluma ngakho ukuthi ukhumbuze uTheresa May ukuthi iNgilandi kumele ibhadale ama-commercial farmers abelungu laba abathathela umhlabathi wabeZimbabwe. Mbone ngani indlela leyo yokuthi kube lokho abakuthi i-diplomatic engagement esiqalile. Njalo uma sisemhlanganweni we-Commonwealth mbone ngani kuzaba lula ukuthi kube lenkulumo njalo kube nobudlelwano.
Asikhangeleke ngakwelinye icele ububi bokubuyela kuCommonwealth.
ICommonwealth asikukuthi amazwe wonke akuCommonwealth alamandla alinganayo. Ende lokhu kephathana nokuthi lokhu abakuthi ngesilungu i-recolonialism mawufuna. Ende mbona iZimbabwe sezibe lamandla alingana la England.
Kodwa phela abanye ngabathi yikilabhu yokuthi amazwe wona lawo ake abuswa yini leBrithani athole ukusebenzelana njalo athole ukuthi kungabi lamavisa nxa kuyukuthi izihambi zamazwe angamalunga alakho ukuvakatshelana.
Ya, indaba yamavisa yadisa iyakhulu ma ukhangela ukuthi kumele ukhokhe ivisa ma ufuna kuyengilandi. Into engifuna ukuthola ivisa ye-UK nge-April, ivisa 3,115 rand from lapha engikhona e-South Africa ngisebenzisa ipasipoti yeZimbabwe. So lakho lokho kuyinto enhle ukuthi amavisa angabi khona ma ukhangela intengo yamavisa ikakhulu ma usuka ma usebenzisa ipasipoti yeZimbabwe, e-South Africa, e-Nigeria, namanye amazwe akuCommonwealth. Ngendaba zamavisa singavuma, but indaba zamandla, ukuthi ngubani olamandla kwiklabhu leyo, kuba le problem lapho. And umuntu olamandla nguye ofake imithetho, umuntu olemali nguye ofake imithetho. Sizakwazi na ukukhuluma ezinye izinto njengeZimbabwe, or sizakwazi ukuthi sivumelane lezinye izinto, sale ezinye izinto, lathi sifake eminye imbono yethu ukuze ivunywe yilaba abalamandla kakhulu. Ngibona kuzaba nzima lapho.
Ayisiyomfihlo ukuthi eleZimbabwe libhekane lohlupho lokuswelakala kwemali, le notho esiguqe ngamadola. Ngakho-ke ike yazama ukuba ngaphandle kwe-Commonwealth okweminyaka. Kodwa-ke ubone ukuthi yena nangaphandle ngale ukukhanya ngani kolukhuni.
Ye, ngaphandle ukukhanya kolukhuni. Mbona iproblem abantu abafuna ukusifisela ku-Commonwealth yibo abasikhupha ku-Commonwealth. And into le kwakumele ukuthi babone kudala, bamtshele umgaba ukuthi izinto zakhe lezi azisebenzi. Ngokubona kwami bafuna ukuzithandisa ngabantu, bangene ngodlame embusweni and sebefuna ukuzithandisa ngabantu. Labo bantu abeZimbabwe ababone ngani abasorivenelisa ukuzenzela izinto kungela-Commonwealth, or labo abazothola uncedo kusukela ku-Commonwealth. Ekugcineni igruphu kaMnangagwa leyo yezagcina isidithi esayenza ukuthi iZimbabwe ilunge, or yithi esayenza ukuthi lithole ama-scholarship ngoba salivisela ku-Commonwealth. So ngenye indlela ukusifisela ku-Commonwealth bafuna ukuzithandisa ngabantu, iqembu likaMnangagwa lelo langena ngekhulu.
U-Dr Shepherd Mpofu yingcwethi ecubungula izombusazwe, sixoxe laye ese-South Africa. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk. Lamhlanje uhlelo sihlolisisa umanyano we-MDC Alliance olamalunga axabana kumangalisayo kanye lokwenzakala kwamanye amabandla aphikisayo. Ikhansili yakoBulawayo ibika ukubana kukabi lomuntu osethe wabanjwa umkhuhlane wesihudo se-cholera njengalokho kwenzakala endaweni ezinjengeJegudu, njalo sebelungele ukumelana lalo mkhuhlane nxa uthe wahlasela kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu sipha lolo daba ngokugcweleyo.
EZimbabwe umkhuhlane wesihudo se-cholera usuhlasele abambalwa edolobheni leJegudu, osekubangele ukuba ilizwe lihle lihlale liqaphele livikela ukumemetheka kwaso. Umphathi ntambo wezempilakahle uDokotela David Pararenyatwa ukhuthaza abantu ukuba bahlale behlanzekile njalo bagijimele esibhedlela bengabanjwa isihudo abangasizwisisiyo. Ekhuluma eseChegutu, uDokotela Pararenyatwa uthe umkhuhlane wesihudo uvame ukuba khona lapho abantu abanatha khona amanzi angahlanzekanga. Umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uDokotela Edward Sibanda uthi leli dolobho alikabi ngitsho loyedwa osethe wabanjwa ngumkhuhlane wesihudo.
mayelana lomkhuhlane wekholera obulawayo bona obungakafiki kodwa sesiwuzwile ukuthi usukhona kwamanye amadolobha ikakhulu edolobheni lasechegutu lapho kule namba lenani labantu elithile eselifile ngalowo mkhuhlane kodwa obulawayo njengoba ngijile obungakafiki kodwa nxa uthe wafika silequla labantu abasebenza obulawayo ezempilakahle lezokuhlanzeka ngisitsho i-environmental health likhokelwa ngudokotela kuligoqela lamanesi lama-health promotion laba abantu abaguguzela kakhulu ngezenhlala kahle ngempila kahle lokuhlala kahle lokuhlanzeka kumbe ukuphila impilo esingathi thina impilo enhle so ke laba abantu iqula leli selihambile laya eThorngrove esibhedlela saseThorngrove lapho esile ward evele ilungiselelwe abantu abalemkhuhlane ethelelwanayo esingathi infectious diseases ikakhulu esihudo limkhuhlane leli ward ke sebebonile ukuthi sebefake konke sekukhona and okungakabi khona sebekwazi ukuthi yikuphi kusilela njani njalo bazakuthola ngapi
udokotela Sibanda uthi njengekhansili sebeqalile ukulungiselela ukuqhamuka kwalo umkhuhlane njalo lezisebenzi ezizabamba loluhlelo kunye nabongi sebekhona Isibhedlela sofuba iThorngrove Hospital kulapho okuzabe kuselatshelwa abantu abalomkhuhlane wesihudo kobulawayo.
Sikhuluma nje udokotela lowo ubeseHarare ngeviki eliphelileyo lapho akade endawonye labanye abe Minister of Health lama-donors kumbe ngithi abaphethe izimali abanjengabo-WHO World Health Organization labo-UNICEF ukuthi siboneni ukuthi lo mkhuhlane nxa uthe wafika siwenqabele siwubambe usechegutu ungazi wasabalala ilizwe lonke njalo ungazi wafika kobulawayo sesikwazi esikuswelayo kobulawayo ukuthi lo mkhuhlane nxa uthe wafika sizakwenzani lezi sebenzi ekuzamele zibe khona nxa sithe sathola even oyedwa wokuqala olalowo mkhuhlane ukuthi yiziphi zihlala ngaphi ama-phone numbers azo angaphi iwaphi zizakhokhelwa ngubani zizahamba njani so wonke lokho sokusendaweni yakho kodwa esingakukhuthaza kakhulu yikuthi abantu bangazi badla izinto ukudla bengagezanga ikakhulu into ezifana lezithelo bageze lezo zithelo nxa zingezigezisekayo njalo bageze bona ukuhlanzeka kuqakathekile bantu bakithi njengoba besitsho ukuthi ukuhlanzeka kuseduze lobungcwele ngakho ke ingcekeza ilakho ukusithelela umkhuhlane sife sibulawa yisihudo ngenxa yobuchapha ubuchapha kabufuneki sicela ukuthi ubulawa ahlale ehlanzekile
umeya wedolobho lakobulawayo ukhansila Martin Moyo uthi ukuhlanzeka kuyinto emqoka njalo benza konke okusemandleni abo njengekhansili ukuba batholise uZulu amanzi ahlanzekileyo lokuba impompi ezithwala amanzi engcekeza azichithi lamanzi engakafiki lapho ahlanzwa khona andubane ayesebenza njalo emapulazini aduze ledolobho lakobulawayo
ukuhlanzeka lehygiene kuyinto eqhakatheke kakhulu ngoba siyabe singafuni ukuthi abantu bethole imikhuhlane engababulala nqa yokuthi kukhona esehluleke ukuthi sikwenze so senza konke okusemandleni ethu ukuthi sibone ukuthi abantu banathe amanzi a clean akula imikhuhlane ethelelwayo eza lapha kobulawayo sile monitoring and surveillance program eye department ye health lapho bakhangela khona ena singena ama clinic ukuthi abantu ababuyayo babuya bebulawa imikhuhlane bani kulomkhuhlane yini okufanele sethuke siwenqabele yizinto ezikhona zinhlelo ezikhona zolezo
isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi noMathemba Nyoni uthi izikolo sezazise abafundisi ukuba bazivikele ekubambeni umkhuhlane wesihudo babafundisa lendlela zokuzenqabela
ezikolo sokukhuthazwa abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikelene emkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka esabelweni sechegutu njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke nxa abantu bengananzelelanga osokuqakathekile ukuthi abantwana kuba bekwazi ukugeza izandla izikhathi zonke engadli bevele etoilet ukuze bazivikele emkhuhlaneni lo wesihudo ngoba ulutho vele umemethe.
Ikhansili yakobulawayo isikhuthaze uZulu ukuba ageze izandla sikhathi sonke engangena esambuzini, agezise imbhida lezithelo bengakakudli, bapheke badle ukudla okuvuthiweyo, njalo phezu kwakho konke banathe amanzi ahlanzekileyo. Ikhansili ithi abantu ababanjwa isihudo kobulawayo ngabantu abayabe beze lomkhuhlane endaweni abasuka kizo, ngakho ke abantu abahlale beqaphele ikakhulu kuzethekeli ezisuka kulezo ndawo ezilalo umkhuhlane. Umkhuhlane wesihudo uyahlasela inqe siphi isitho somzimba, njalo uyagijimisa ngesisu uqeda amanzi emzimbeni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association iqhube umkhosi wokunanza abadlali abadlale kuhle nyakenye kanye lalabo abadlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo weVolleyball edolobheni leli. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Abathole imivuzo kulolu hlelo oluqhutshelwe edolobheni lakobulawayo ngomgqibelo ngabagoqela iqembu lezetherapy Raiders, lona elinqobe kumncintiswano oqhutshwe phakathi laphakathi kwesizini yanyakenye kucele labesilisa kanye nakucele labesifazane. Kuthi iqembu leBulawayo Spartans ilwe liphakamise isicoco seBulawayo Volleyball Association League kucele labesilisa lakucele labesifazane. Kubumncintiswano wezikolo amaqembu athole izicoco ngabalisa elamankazana eleMpophoma High School kanye lelabafana eleLuveve High. Kuthi kwabenza izifundo zaphezulu amaqembu athole izicoco ngabalisa eleNational University of Science and Technology kanye leHillside Teachers College. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association uWilliam Mazwiro uthe ngokwakuqala ngemva kwesikhathi eside ukuba kuqhutshwe umkhosi wokubonga abenza kuhle kumdlalo wevolleyball edolobheni lakobulawayo.
Ngokubona kwethu mina ngibona ama-awards ehambe kuhle, especially njengoba kungama-awards akuqala iBulawayo Volleyball ebelawo. Into leyo isisikhangela ukuthi yinto yeminyaka yonke ezabe isenzakala ekupheleni kwesizini yethu. Sithi sinanzelele abantu abayabenze kuhle kulowo mnyaka, njalo sinanzelele abantu abayenze kuhle even langemuva njengoba unanzelele besilama-lifetime awards.
Iqembu leBulawayo Spartans yilo elibe labadlali abaningi abaphiwe izicoco ngemva kokudlala kuhle, njengoba kucele labesifazane umdlali walo uMary Macheza ethole izicoco ezintathu ezibalisa ese-best attacker, best blocker kanye lesokuba yi-most valuable player. Kuthi omunye njalo umdlali weqembu leBulawayo Spartans uNomagugu Dube nguye okhethwe ukuba yi-best setter, ikanti lo mdlali okhethwe ukuba uLexusa Elihle uvele kulo njalo iqembu leli. La kucele labesilisa bekungesifanayo, njengoba umdlali weSpartans uTawanda Makombe ethole izicoco ezimbili ezibalisa esokuba ngu-best attacker kanye lokuba yi-most valuable player, ikanti yodlala laye uGuda uthole umvuzo wokuba yi-best setter. Kuthi uWilling laye ongweqembu leSpartans uthole isicoco esokuba ngu-best blocker. Isifundisi sesikolo seLuveve High uIvan Snube nguye ophiwe isicoco esokuba ngumdlali olekusasa elihle kakhulu. Isicoco sikaNompembe osebenze kuhle kakhulu sithethwe nguSikhumbuzo Gwala. Kuthi umnikazi njalo engumqeqetshi weqembu leBulawayo Spartans uvula indlela moyo nguye ophiwe inhlonipho yokuba ngumqeqetshi obambe indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wevolleyball kobulawayo, i-Lifetime Achievement Award. Kuthi isiphathamandla esiphiwe inhlonipho efanayo nguFrederick Ndlovu, ikanti umdlali obongwe ngokufanayo nguConrad Kupara. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Volleyball Association uBrian Manuel ubuke kakhulu umsebenzi owenziwe ngabeBulawayo Volleyball Association wokuqhuba lomkhosi wokunanza abadlali lenkokheli zomdlalo wevolleyball edolobheni lakobulawayo.
Sinathithi well done to BVA because BVA is actually appreciating the effort of our labantu and love by the athletes and so on. You know, this is difficult times. Companies are not sponsoring teams and so on. But these people were able to come to AMA Games. They did their best. So I am saying to BVA, well done.
Amaqembu aphatheke kumidlalo yeBulawayo Volleyball Association League nyakenye ngabalisa eleHurricanes, eleLuveve High School, eleUnit Fairbridge kanye leleZRP Raiders, lawo athole izibongo zokuwabonga ngokuphatheka kwawo nyakenye. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singekehlukani ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele aqondise imithetho elawula ezokhetho ukuze labasakhulayo babe lesifiso sokubhalisela ukuvota. UZulu useveze ukukhathazeka ngokufuthelana lokulwisana okusebandleni le-MDCT. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.